Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sikhangela i-second wave, qhakathike ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave.
Uhulumende uthi lanxa ezimisele ukuvula imingcele, kanamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe yakhelane lele Zimbabwe, kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump welemelika elama-Republicans, abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa lele Algeria namhla emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kosuku lwayizolo leseliyinkulungwane phose ezithoba munemunye 8,829. Asebesinde kuleli gcikwane bezinkulungwane ezidlula eziyisishiyagalombili 8,096. Ukuthi abalokhu begula bona sebengamakhulu phose amahlanu 476, labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,375. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 50.9 million, ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula imingcele, kanamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe akhelane lele Zimbabwe, kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Lokho kuvezwe isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Respect Gono, otshele idale lephalamende ukuthi abalamtshina yokuthi behlole amaphepha bebone angekho emthethweni njalo abenelisi ukuloba incwadi zokunika abantu imvumo yokungena elizweni ezamavisa ebulenjini. Utshele ikomiti ebona ngezomvikela kuleli dale ukuthi ugatsha lakhe lusebenza gadalala ukuthi luphathisane lezinye ingatsha ezikahulumende ezigoqela olukamsitheli kanye lolwezimra. Lokhu kwenzakala igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni lemhlabeni jikelele. Njalo umsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana John Mangwiro ebikwa isithi kungenzakala ukuthi ilizwe livalwe okwesibili bengavumelana. Ukuze sihlaziye lolu daba, siqale ngokubuza ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo ukuthi ukubuyisela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kungaba lomthelela bani.
Nxa sikhangela i-second wave, qhakathike ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave, njengoba sikubona khathesi kwezinye indawo eziphesheya America lezindawo ezinjalo. I-second wave ibangelwa yilokho. Okokuqala, savala thina ama-lockdown, savulela abantu ukuthi kasihambeni siqhubekele ngempilo zethu. Ngakho sesiphumile phandle sesiminyana njalo. So ukugcwalelana kwethu konkhwana lokuminyana kuyenza ukuthi kumemetheka kumbe ispread e-coronavirus iyenzakale masinya. Bese kuqiniswa yilokho, i-behavior yethu kumbe ukuziphatha kwethu nxa sesiphumile phandle, abantu kabasanaki. Uyabona umuntu abegqokile nje imaski eyifake esilevini, abanye kabasawagqoki lama maski. Abanye bawagqoka bengabona amapholisa kumbe nxa esengena kwenye ofisi. Kodwa nxa ezibhodela nje ethawuni ekhudlana labantu esenzane sekhombini, umuntu uyabengelayo imaski. So i-behavior yethu isiyenza ukuthi iqinisa ukumemetheka kwe-coronavirus. So i-second wave iyeza, njalo iyeza ngamandla, ibamba kakhulu ngenxa yokuthi abantu sesivulelwe, i-lockdown isiyenzwe yaba lula, sesihamba-hamba.
Siyananzelela ukuthi abantu batshona eziboraneni la kwezinye indawo lapho abaminyana khona bezama ukuziphilisa bedinga abangelakho. Bengenzani kulezi ndawo ukuthi bengasondelelani kakhulu?
Ukuqala indaba zokubuthana abantu bedinga amanzi ngeke sasiqede. Abantu bazayo kumele bathole amanzi, abantu kumele bahambe eziboraneni bayadinga amanzi. Singayekeli ukwenza njalo, siyagcina sesitshawa ngeminye imikhuhlane ebulalayo, njalo cholera, diarrhea, dysentery, singasahlanzeki emzini. Ngakho-ke kumele kuphunywe kuyedingwa amanzi ngenxa yokuthi kasilawo elizweni. Kobulawayo lapha nxa ngikhuluma amanzi ayahlupha kakhulu. Kodwa nje ngibuyela kundaba leyana e-behavior ukuthi nxa sesifikile endaweni ezikotshweni lapho esidinga khona amanzi, kungcono ukuthi singafika sihloniphe umthetho we-social distancing. Singaminyani kakhulu, singayenzi vigorona, sikudlana kakhulu, siza memethekisa umkhuhlane we-coronavirus. So i-advice yami, ukugcina ama-sanitizer wethu singawayekethisi lapho esihamba khona. Isikotsho sibanjwa ngumuntu wonke, la uyafika ubamba, kungcono nxa ule sanitizer nje. Ungabamba isikotsho usanitize isandla, ungabamba isikotsho usanitize isandla.
Lo ngudokotela Rogers Makiko, ingcwethi ecubungula ezempilakahle, sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngabenkampani yezesa, besithi baphila nzima ngokubasa umlilo ngoba iholo labo lingasehambelani lenguquko ebakhona emthelweni wamandla kagetsi nyanga zonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi, abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana, ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Nomuhle Nhliziyo, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Loko kwamagetsi okukhwela khona kusiphatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi emkhulu ayikhweli. So siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli? Siyakuthatha ngaphi? Loku vele akuyenzi nje i-government ngani vele ibhizinesi angani vele iyasizela sibi ngoba siyahawula kade sigcine izintandane sigcineni asingamagogoba abakhulu. Imali yakhona siyathatha sihluleke ukuthi sithenge ukudla manje kuthi abhatha amagetsi ziphisi sadlala emnyameni nje.
Unkosikazi Nomqhele Jubane ngesinye njalo isakhamusa kobulawayo esikhala ngodubo lunye.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukume sikhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi, sipheka ngomlilo. Manje maye sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani, sophila njani. Kunzima futhi elizweni, imisebenzi ayikho, imiholo yabantu ayikhuphuki. Ngapha siyakhwezela amagetsi, so asikwazi ukuthi siyabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela kwamanje.
Isimandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube, uthi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu, zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepha, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company, bathi inkampani kayephulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano eyasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba isilinganiso sakuqala se 50 units asezabiza amachumi ayidlula isifica mine mibili $86.39, kuthi isilinganiso sesibili se 50 units azabiza ikhulu lamadola alamachumi ayisikhombisa $173.31. Isilinganiso se 100 units sakuqala sizabiza amakhulu ayisithupha $606.38, kuthi isilinganiso sesibili se 100 units sizabiza amakhulu edlula ayisifica mine mibili $886.02. Le intengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabanenye, ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside njalo besebenzisa inkuni lakho okulakho ukuba ingozi yokonakala kwemvelo, izihlahla sezizachabalala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Selisanda inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump weMelika elama Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Umnumzana Joe Biden wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe ngesikhathi kubusa umnumzana Barack Obama uthole amavoti awe electorate college angamakhulu edlula kancane amathathu 306. Umongameli Trump wathola ngamakhulu edlula kancane amabili 232. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abanye abantu abakubandla lama-Republicans abagoqela owaye kumcebisi wezomvikela umnumzana John Bolton bathi kumele uTrump labanye bakhe bavume ukuthi uBiden nguye onqobe kukhetho lukamongameli. UBolton labanye abambalwa abakubandlaleli bathi sesifikile isikhathi sokuthi uBiden alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Kodwa uTrump owayevume enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi unqotshwe nguBiden waphinde wakwala lokhu komunye umbiko awuthumeze enkundleni efanayo ukuthi ukhetho lukamongameli aluqhutshwanga ngemfanelo. Abantu abaningi kakhulu kwele Melika kanye leziphathamandla zohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya bathi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo. Esabelweni seGeorgia lapho uTrump athi ukhetho lolu kalwenzanga ngemfanelo sebeqalile ukubala kutsha amavoti. Umabhalane omkhulu wesabelo lesi umnumzana Brad Raffensperger uthi lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu wonke asuthiseke ngokhetho lolu.
With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county. This will help build confidence. It will be an audit, a recount, and a re-canvass all at once.
UTrump wethule omunye njalo umbiko enkundleni yeTwitter emadabuka kusanamhla esithi wanqoba kukhetho lolu. Abakubandla lama-Democrats bathi uyazikhulumela umongameli obhuqwe nguBiden kukhetho lukamongameli. Isizalo neseZimbabwe umnumzana Simahedwa Ndlovu uthi kuyethusa okwenzakala eMelika.
Lokho kwenzakeleyo siyakuzwa, kodwa iAmerika ilizwe elingajayelekanga ukuthi kuthweli lobuRobhane. Sizozwa yona ikhothi ukuthi izothini ngomongameli uTrump.
Umnumzana Nkululeko Majazi uyakusekela lokhu.
UTrump nxa elobufakazi kabuproduce phela emadali, nxa engelabo kayikile njengabothwangilayo.
Kulabanye abathi uTrump wesaba ukuthi uzabonakala njengomuntu wehluleke ubuza nxa engavuma ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo ngomunye wabalombonolo.
Uhlelo lwamavota aseMelika ngilubona lona luhambe kahle sibili. Abathi luyibhotho Biden. UDonald Trump ngokubona wami mina angazi njalo uma ezoyiwina idaba lwakhe lolo luhambise emthethwandaba. Yena uDonald Trump okwenze wabusa i-one term usuke wasebenzisa waphuma ezinqumweni zabantu akade bemkhethele zona bemthembele zona ukuthi uzaba wenzela zona. Akade ezithembisa abantu kasazenzanga. That's why abantu beMelika sebe mpendukele bangamvoteli kwathi kwasala labo abalutshwana ababhenefithayo kuleyo imicimbicimbi yakhe ayenzayo yibo abasele bevotele yena ke kanjalo asilindeni ke siboneni ukuthi uzokhona yini ukuletha ubufakazi emthethwandaba oluzamenza isinqumo sokuthatha wacubelezelwa ekhetheni sisazi ukuthi kungabe wacubelezelwa kanjani.
Olandela ezombangazwe umnumzana Sikhumbuzo umlalazi uthi uTrump ususwe esikhundleni ngenxa yokuthi kulabantu abaningi abagangwe ngababandla lama-Democrats ube bavote ngobuningi babo. Loba nje uTrump ubemele iqiniso.
Indlela abantu abasukume ngayo especially umuntu omnyama ngikhona ukuthi umuntu omnyama yemelika ongakutala abanye nabona bavote kwazi bavota kangaki angikwazi. Kodwa ngikuchaza khona oko mina ngibona ngani even war is liking ma kungukuthi ungaplaya kanjalo nto banisithi kuzokusa abantu bamnyama ngoba amathiwa labo awafuni ukusa abantu bamnyama. Yiliqiniso lelo and ananzene-reaction emazwe afana nabo-Russia.
UBiden okwamanje ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Wonqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumelo yokhetho lweMelika nangokuqonga okwesabekayo kwenani laba banjwa bele COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi eyeModerna ibika ukuba isiphumelo wayo umuthi wokuvimba ukuthelelwa igciwane le-COVID-19. Le inkampani yesibili yakwelemelika esiphume lo muthi ofanayo ngemva kwePfizer. Usibalukhulu wesabelo seWashington, uGovernor Jay Inslee, wethule imigoqo yokuvala ngci lesi sabelo okwamaviki amathathu alandelayo ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani bese bebanjwa belegciwane le-COVID-19. Ukutshengisela kwabasekela umongameli Donald Trump wele Melika ukuthi watshontshelwa ukhetho okuqale ngomgqibelo lokhu kuqhubekela phambili esikoleni seMelika iWashington DC osokudale ufuthelana ngoba kulabanye abangamsekeliyo labo asebeqalisile ukutshengisela besithi akavume ukubana unqotshiwe. Kuphuma imibono ehlukileyo ngemfa yowake waba ngumongameli wele Ghana umnumzana Jerry John Rawlings, abanye bemncoma besithi wayelombuso wentando kaZulu enakekela abaswelayo. Kodwa ke kube labanye abathi wayebusa ngodlame njalo esephula ilungelo loluntu ngokubopha ababelembono ehlukene leyakhe ezombusazwe.
Kulokwesabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impila kahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe yi-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Njambe usethulela lolu daba.
Ukuvulwa kwezikolo kudale ukuqhamuka koduko lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi labazali. Unhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown yiyo engabe iqhelise ukungaziphathi le nduko ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abatsha bese betshona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abatsha iindaba zocansi lezi bese sithi umemetheka kakhulu yikho bese sibona ama STIs lawa abese sithi sememetheka kakhulu kuma communities yethu.
Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se lockdown kubangele inkinga ezijiya ke amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela. Unumzana Josa Muteneri wenhlanganiso yezisebenzi zasemaplazini eGapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazana ezisebenza emaplazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatsha loba ukuzivikela kwezempilakahle.
gabala esiwathi ngama sanitary facilities. Uyabona ukuthi akula futhi ama toilet emasimini, abanye abasifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla kumanxa bese bekugeza.
Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithiswe esabelweni yasemanicaland ngesikhathi se-lockdown, okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye betshiya isikolo sebesiya kwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantwa babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini, besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengula makwa kumbe ukumithiswa phezulu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele idale lephalamende kusikhatshana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza benela ukuba balondoloze umumo umuhle esikolo. Inhlanganiso ezimele amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela la kwabo ezifundweni, ababalisi ngakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ikomiti yebandla le-MDC Alliance ebixwayisisa ngecala ebelisetheswa umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo onkosikazi Dendai Masocha lokuphatheka ekuthunjweni kukamnumzana Dendai Mucheiwa, imthole emsulwa isithi insoli zikahulumende yizo ezathumba osakhulayo lo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuthunjwa komza wakhe wentatheli izindaba elodumo uMduduzi Mathuthu. UTawana Mjeyiwa nguntulikazi ngesikhathi uhulumende egijimisa lokubopha abantu ababecatshengelwa ukuba babelungisela ukujingisela kwamhlaka 31 Ntulikazi. UMjeyiwa ngomunye wabaningi abathunjwa ngesikhathi lesi, wahlukunyezwa okumangalisayo kodwa kwaba le mibiko eyayisithi ukuthunjwa kwakhe kwakuqoqwe izinsolo zikahulumende zisebenza nonkosikazi Masocha. Lokhu kwenza ukuba ibandla leli likhethe ikomiti ehlola ngendlela athunjwa ngayo ekhokhelwa ngunkosikazi Conciliation Nanzavana unobhala umnumzana Jameson Timba lommeli wenkulumane umnumzana Kucacaphulu. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba yeHarare, uTimba uchasise kabanzi ngenhlolisiso yabo leyi.
Kula bufakazi obukhomba ukuba uMasocha engabe waphatheka ekuthunjweni kukaMcheyiwa. Sesiqedile inhloliso yethu kusobala ukuba uTawanda wathunjwa zinsoli zikahulumende. Sakubona kumabonakude e-CCTV okwenzakalayo, njalo inkampani yempala Car Rentals iyabazi abenza lokhu.
Uqhubeke esula inkampani ye-Impala Car Rentals ngokuphatheka kwayo ekuthunjweni kukaMcheyiwa esithi yiyo ekwaziyo okwenzakalayo. Ikomiti le ithi yasebenzisa ubufakazi yabuthola kumagqwetha kaMcheyiwa lalokho okwalotshwa zintatheli izindaba lemibiko abayiphiwa ngumasosha eveza ukuba laye wathunjwa ngosuku lolu njalo wahlukunyezwa.
Kulo bufakazi ukuba uDendai Masocha, uTawanda Mucheyiwa, lo Mduduzi Mathuthu bengabe bathunjwa zinsoli zikahulumende. Lokhu kwenzelwa ukuba kwethuselwe uZulu ukuze engaphatheki ekutshengiseleni okwakumele kube khona mhlaka 31 Ntulikazi.
UTimba uqhubeke esithi njengebandla bafuna ukuba uhulumende afake uphenyo lwendaba zokuthunjwa kwabantu ezifana lalokhu okwenzakala kuJohana Mamombe, Cecilia Shimbiri, loNetsai Maroba kanye loItayi Tsamara owanyamalala kuminyaka emihlanu edluleyo. Igqwetha likaMcheyiwa umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuba kakhulumanga lutho nekomiti le ezithi uMcheyiwa kamphanga umsebenzi wokuba amele kulolu daba. USithole uthe njalo uMcheyiwa walinyazwa kakhulu ngabantu abacatshengelwa ukuba zinsoli esithi kakapholi ukuthi aphe ubufakazi kudaba lolu. Loba nje kule video ekuthunjwa kwaMcheiwa amapholisa kawakabuphi muntu okuyinto esolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Imota yathumba uMcheiwa ngenkampani ye-Impala Car Rentals yona ethi isebenza lamapholisa ukuba waziwe umuntu owasebenzisa limota. Akula osokuphumile loba nje idale lathi inkampani le ibise amaphepha omuntu lo. Omele United Nations kudaba lwamalungelo oluntu kugatsha lwe-United Nations Office of High Commission uthi abantu abangamashumi amane lasishiyagalolunye abathunjwayo ngomnyaka ka-2019 kodwa uhulumende uthi abantu balamanga ukuba bayathunjwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Emidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikile obhanqa le-Algeria namhla emini. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji siphalo ludaba ngugcweleyo.
Iqembu lezimbabweleni liseukuthola umhlomulo wodwa ngemva kokuba ngutshikile obhanqa athukathola iqembu eliphethe isicoce sokuba zintshanje zezwekazi lase-Afrika ele-Algeria emdlalweni ophutshelwe enkundleni i-National Sports namhla emini. Abahlohlele iqembu lezimbabwe ngukapteni weqembu uKnowledge Musona kanye loPrince Dube. Iqembu le-Algeria yilo ebeliqale ukuhlohla lalitshayela emambuleni kabili kwathi umsona wahlohlela kuqala igoli lezimbabwe kwasekusithi uDube wasehlohlela ukulinganisa umdlalo susiyafika komlindi uyacina. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mkokwera uthi uDube utshengise ukuba kumele adlale kuqembu lama-Warriors athi ukuba yilokhu ehlaliswa phandle.
Ukuhlohla kukaPrince Dube kumdlalo wezimbabwe le-Algeria kube yinto enhle njalo kutshengisele ukuthi umfana ngomfana sibili oyevuthayo kulezinsuku njalo kutshengisele ukuthi into yayikhunywa ngucoach uLoga ukuthi hayi umfana usadlalela iligi yephansi ayisiyo nto engayamukelwa ngabantu ngenxa yokuthi uhlohle nge-first touch eyokuqala engene eground wahle wahlohla. Ekanti sibe labanye akade bengenile akuthiwa ama-British Brigade kwakhanya ukuthi abulanto yenzile kutshengisele ukuthi hayi football is not about lapho udlalela khona kodwa ibhora leya ngokuthi wena udlala njani.
Impumelelo yomdlalo wanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Algeria selilemihlomelo elichumi lihlezi phezu kwengalane yemihlomelo ngemva kwemidlalo emine kusithele eZimbabwe lemihlomelo emihlanu njalo lizakuba kwazi ukuba liyala lokhu elihlezi endaweni yesibili loba hatshi ekupheleni komdlalo weqembu leBotswana leZambia uzadlalwa namhla ntambama. Iqembu leZambia lizangena kulo mdlalo lihlezi endaweni yesithathu lemihlomelo emithathu njalo kusithele eBotswana lisendaweni yesine lomhlomelo owodwa. Emdlalweni walo olandelayo kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ka-2022 iqembu leZimbabwe lizadlala leBotswana khona lekwele Botswana kuthi emdlalweni walo ukucina wesibaya sikaGroup H lizadibana lele Zambia emdlalweni ozaqhatshelwa kwele Zimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula imngcele ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho osokwenziwe ngamanye amazwe yakhelane lele Zimbabwe kulandela kuyekethiswa kwemgoqo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump wemelike lama-Republicans elithi kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikile obhanqa lele-Algeria namhlanje emini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.